Kathesi kunjenje mina ngiseHarare. Ngizwa ukuthi awugcwele amapholisa akobulawayo lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakobulawayo. Bakithi zihlobo zami mahlabezulu omuhle. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuni udlakela. Thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe. Sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle, ezilamadokotela lemithi, lezikole abantwana bafunde, babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani? Njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo lizayenzela khona njalo ama-dates akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama-deputies ku-standing committee ngokuthi ngile mvumo ukuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu ye-MDCT iyatsho ukuthi upresident uya-appoint ama-deputies. Okuqala udeputy engim-appointileyo ngu-Gift Chimanikire osengu-deputy organizing secretary, kube sokubuya ubaba u-Chief Ndlovu osengu-deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tswangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lomhlangano omuhle, i-youth ibikhona, i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Kathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje kathesi babhizi bayenza khona lokhu, and ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.